odinga ukukhuluma ngalesi sikhathi ngumnumzana umnanga kwangoba niyo wehluleka ukulungisa indaba zomkhonomi lo lungisa indaba zokuhlalisana kuhle kwabantu beZimbabwe. UPresident Chamisa uthi yena hayi nxa kungadinga ukuthi kukhulumiswane kubizwa abantu abathembakalayo abanjabo abangabopresident kwamanye amazwe e-Afrika ukwenzela ukuthi sibone ukuthi uMr Mnangagwa aqhwe kudlalele. Baney'ntaba ezinkondlo abelokhu bephumela egcekeni besithi hayi ilizwe ukuthi lihambele phambili kufanele ukukhulumisana lokhu okubizwa ngupresident Chamisa okwenzakale ngokushesha. UPresident Chamisa uku wakhulumisana labo sokukwana isikhathi esingaba ngumnyaka ogcweleyo esithi kabazame ukuya yazisa uMnumzana Mnangagwa ukuthi ilizwe lifuna ukuthi kube nokuthula njalo ukuthi kulungiswe indaba zokhetho ezingaqondiswanga kuhle kumpumela yokhetho ukwenzela ukuthi umkhonomi uqalise ukusebenza kahle.
Abanye bazibuza ukuthi kungani uMnumzana Chamisa ebengekho emhlanganweni lentatheli izindaba izolo, kungabe konke kuhamba kuhle yini?
Iye kuhamba kuhle, angazi ukuthi abantu baya bedinga uPresident Chamisa ukuthi abe ku-press conference eyebandla ngaliphi, kodwa ngithi bekukhona isikhulumeli sebandla i-press conference ye-MDC ibingasiyo press conference ka-President Nelson Chamisa. Ngalolu hlobo angiboni ukuthi kungaba kukhona okumangalisayo. Lukho ludubo olutholakalayo kakhulu kuntatheli izindaba nakuZimbabwe wonke jikelele ukuthi badinga ukuthi uPresident Chamisa abe khona kule yonke indawo. Kunomsebenzi omkhulu kakhulu kulizwe leZimbabwe okuthi ngeke aziqhamule phakathi ukuthi abe lapha nalapha nalaphana. Abantu bamfuna yonke indawo, siyazi ukuthi abantu bayamthanda, kodwa umuntu phela ngeke abe endaweni ezidlula enye ngesikhathi esifanayo.
Engabe khangela ukuthi ukutshengisela lokhu kuzafeza injongo yakho yini?
Kukumnumzana Mnangagwa lokhu nezano p f labe muthi ukuthi bakhanye ukuthi bazimisele yini ukuthi balungise induko eziselizweni leZimbabwe, njalo bayakhuthazeka na ukuthi bakhangele umkhonomi weZimbabwe. Ngiyazi ukuthi kungangisuka lezingaka ezingangaki kuzabe amagesi azaqala ukuhlupha ngendlela emqoka kakhulu, ngoba ngizwa bethi kulamahongahonga ukuthi bazacitsha i-Caribbean Power Station. Ukuthi kukhulumiswane kulungisa indaba zomkhonomi ngokushesha kungaba kuyinto eqakathekisa kakhulu kumuntu ozithi kumkhokheli welizwe. Kufanele ikusasa libe ngelimvulamehlo abone kahle yathi luvivi.